Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 30. Namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kuMpandula 2024, yimi uSthandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
now uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash, intengo yakho ninganele, sobathola umuntu ekuthi kuze lolu luyi-US dollar, kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe ufinaba i-US dollar.
Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo salo semali yelizwe yezikhi.
Udaba lolu liyasethusa kakhulu, and kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu, bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMui uSelonaro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili usolwa uzenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezikhi ngamachumi amane ekhulwini kudola lemelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe ngolesihlanu lithe imali yezikhi isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumi lane 13.9 nxa iqathaniswa ledola lemelika. Ukuze sizwe okunengi okwenzakala ngalolu daba, sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isindo seZimbabwe Gold, imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kathi thenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba kabili, multiplied by 2. Nxa kade ulutho luyi-20 zigi yatheso lokubo-40 kusiya kubo-50 zigi. So ngezinye indlela sokube lokugugudeka kwezimali zabantu kade ngabe bezidlondolozile mhlawumbe emabhanga, mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-1 month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzeka nje eduze kodwa ingadluli ivalwe kwangako. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolosihlanu kuhle kwathiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuliwe, zivile ukuthi umuntu ngakatele 1,000 ukuthi uvalwa selayo isiyi-500.
Kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abaledola lemelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo?
Khathesi okokusenzakala ukuthi kukabili, nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-ZiG, siyakunazela ukuthi vele intengo isikhwelile. Vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala, nxa uthenga nge-cash uthwele i-US dollar cash, intengo yakho ninganele, sobathola umuntu esithi ukuthi lolu luyi-US dollar. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayiphe i-US dollar isinaba i-US dollar. Okunye sokwenzakeleyo ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asele kwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxa sebeguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxa kathesi irethi i-rafi 25 emashopu amaningi 10.4 something, so nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$10 uza lukhweza mebhati $12 kwenza ukuthi nxa i-convert ama-official rate umnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba kuthi abasathimbi ukuthi bazaceliswa idisa abantu okuzakhulunywa ngemantendiwini okuzakhulunywa ngempelaviikiwini njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali isiguqukile. Kwayelisa umuntu yabe sibhadalise ngemali ezitshela ukuthi ngizahamba ngiyoda ngayo, but sikuthi isinto sawo esiyafuyile ngaso inkathi omazowe lidole bathengiswa ngabo $3.50 athena bethengiswa ngabo $7 kuzokuthi mamlona zoswayipa ngevigi equivalent afika aswayipe imali ethe gaga kuzoda xa iluza ivala umntwana asale ethizeve ivali yakhe mbijani.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owaye ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNarena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wobhobheleko leSouth Africa ngomgqibelo wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini le ngo-2018 ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihluphayo elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethule lamhla umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Sibanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlula kukababa uRetired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabu busenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishin abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi eyokwakha ukuthula okayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le gugurawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo, kube yinto esingasiqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe inhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze, sasibona isicoco sokuba ama-national hero, bembona uba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo mnumzana Hussein Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezulela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lobangelwa zindlela ezisetshenziswa ngukhulumende womanyano ukuzingela lokubopha abaswe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-internet okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-internet kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulo hlelo olufihliweyo lokwenqabela abokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely and bavalelekile. Abanye bakwazi, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association unkosazana Vuyani Hlazo uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathi into yakhona isile nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni belegal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu aba imajority abayiba amavoters alayikhaya basizonde, bazonde ama foreign nationals.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
hayi department ye immigration kumele ibe ne improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu wa registered singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye lawyers for human rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba we-xenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunama-shop abantu base Somalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe South Africa. For example, angisagibeli ukuya edropheni, angisagibeli, angisayi mall la ngothenga khona kungqoba nkulu o Pick n Pay, ko Shoprite. Sengithenga kubo la ngamanana phansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi ke vingi okwena kwenyanga nginamali, ngikolodisi. But angikwazi ukuya ku Pick n Pay or Checkers or Shoprite ngiyokolodisi.
Kodwa umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iParliamente ukuthi abanqanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho okungena elizweni.
The only issue that we have to deal with
asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Systems are meant to do exactly that.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo luntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ukupha abokuza laba amaphepha ukuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiyothuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unaim Kassem omunye wabakhokheli be-Hezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israel kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israel ngolwesihlanu. Ele-Israel lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi libisana lamahawuthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwele South Africa ezindlini ezimbili emaphandleni esabelweni se-Eastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezihlalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu i-112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia lezinye izabelo. Kubikwa ukuba abaningi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlongothi lukahulumende ole Federal Emergency Management Agency kumbe iFEMA kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lo monakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagetsi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ngicase ngebhesti yangithi belineda plan vele istom sakafika ucase kwanethimu evula yena kumoya yowathi oyosihluphileyo lapho it was too powerful. So bekulo moya onzima walahla isihlahla amagesi kuwile intambo zisemgwaqweni iyihlahla ziwele phezulu lokhu zilenga entambeni zamagesi.
Singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona.
Cha, amanzi ebengekho that much but izulu beliningi but akugalula drosa not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem igesi.
So manje lizangathi sikungela magesi
ndoda lokho sihlele sesingethesti yakwela gesi siyazi igesi lokho silunguza sivula amawindi silokho silunguza phandle the way only way ukudla sidla sipheka phandle ngenkuni khokhwana kwekhaya.
Kuzima kanganani khonoko ijabalala
kanti kuzima ngize ngipheke ipapa lana elokhuzana
So singathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangela khonapho ngokunakwakhona
bekusesabeka ya umoya
singathi lokhu wazalwa vela zakubone lokho.
Hayi bathi bona abakwaziyo bathi kulenye kuthiwakwakuyathiwa kuhugo bathi phezu kukahugo
kutho ukuthi bekunzima sibili kakhulu.
Yeah,
singathi-ke abanye babona engani bekuyi-tornado enkulu etshaye edlulisa 250 miles isuka eFlorida kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho.
Yes, that iqiniso isihlahla ziwile ilokho ama-shingles lapha ezindlini zethu kuphefukile irofu zikhola kufikaengikhona we have to redo inokhuzana ev
singathi vele uphahla lwendlu lubhidlikile
sibili. Yes, yes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi zingavulwa njani njengoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona they will assess again on Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi akuna-intanethi akuna lutho so isikolo anti naso sihlala amagesi ami lapha kunzima sithole nzima sivuke ekuseni lemsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield eSouth Carolina obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezempilakahle odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lakho ukutshisa umzimba angathi uyavimba nakancinyane athwale nzima ukuginya abe sexoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama unatha amanzi. Lapho ke kuyabe sekusekugcineni ungabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esibuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzwingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi nobo nga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolunye kanye lenyanga ezilithumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngizihlabisa kovethu ndovethu wami ngoyobulala izinja zami ngoye wezelapha ziphendi ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshwe ngoba umkhuhlane wakhona unzima ngoba engakuvukela zuhambila nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana benihlaba lezinja hlaba umkhuhlane asilasikhathi sasanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula 400 babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose 69,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Ngudaba olunye olwezempilakahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlandu wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lomsebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuvawone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala esibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuvawone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela bamanga. Sixoxe lesikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njengezakhamizi zakoBulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu, kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesi isibhedlela esikhulu, kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezi thupha ezibonisayo ukuthi lowo muntu ngudokotela, lowo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela. Because hayi, indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngonkosikazi Permanent Ngoma isikhulumeli senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le unkosikazi Prisca Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right, ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki. Njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe, umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo. Sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabempila kahle angaziphatha ngayo.
Lo ngonkosikazi Prisca Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi ma ngabe sokuzovothelwa ukhetho luka-2028 nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zanu yakhona iwinile, ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenzeni, kodwa ke esikhathini esiningi uvame ukuyina yona. Besishintshele phela uhlobo, befake umuntu okhuluma ulimi lwesiNdebele or ulimi lwesiVenda, hhayi ukuthi belokhu befake umhlobo wamashona kuphela. Lokhu bekuyisicelo sami Studio 7, ngoba kunje thina asikhulumi isishona but ma sihambe ezindaweni nje la sibe sithatha ukuthi hhayi vele singamashona. Uma wathi ngezimbabwe kushutha ishona ngoba bazi ukuthi ezimbabwe kukhulunywa ishona kuphela, ngoba selokhu kwathiwa upresident ngoba vele umgabe watshala isikhathi esiningi, ngoba selokhu kwathathwa uzibuse umgabe waba upresident uzowakhishwa sekhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kunye upresident ekhuluma isishona. So ukuze bebonise ukuthi hhayi ezimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela, kukhulunywa zonke indimi, kunendimi eziningi ezikhula lapha ezimbabwe. Abazama ukufaka umvenda okanye umndebelo noba umsuthu noma umtonga noma uphi umhlobo.
Salibonani balaleli, salibonani nisebenzi yestudio 7. Bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla ngumgabe ukuthi amakhampani azibuke. So sizabe siloko sihlabana lo mnanka gwangento angayenziwa, amakhampani bayenza abakufunayo. Nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu. Sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini, owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleza emgwaqweni ngawezini, amanzi wonke asemhlabeni ngawezini. Abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo, izini yabe sifuna ukubachallenja ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kalawo ofisi yokuyakhuluma iindaba zakhe nxa zezimhlupha.
Studio 7, salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hayi thina siphilile. Mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhonobhono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya. Thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali, besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuleyana ndawo. Kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu.
Siyabonga olivalelisayo, yimi usithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.